kuwa lapha lithi kuvele kuyahlupha imihlolo nje sekusemahlangeni yiloo lalowo wenza okusekhanda lakhe akufunayo isikhwele lokuyana okokuthi vele bathi abantu bangalini ngoba nxa inhlanyelo izabiza more than $100 yedlule ikhulu lamadola umuntu ozihlalele ekhaya emzini wakhe eswela imali idola yokuya esigayweni manje ikhulu lamadola lelo uzalithatha ngani labo abathengisi benhlanyelo ngabake basebenzisa amakhanda abo babona ukuthi labo sebencindezela abantu njengohulumende bancedisana lohulumende ukwenza impilo zabantu bakuleli lizwe libe nzima
uyavumelana la uhulumende ukuthi intengo le kumele iyehliswe
ye ngiyavuma ukuthi kumele inhlanyelo yehle kodwa kunalokho okuthiwa yi-chain of production kumele kulandelelwe kubonakala ukuthi kambe imali yona leyo kusukela ekuqaliseni kuye ekugcineni umuntu uchitha imali enganani nxa ebethengisa inzuzo yakhe kumele ibe nganani kodwa uhulumende ke yena ngaza kathi abantu laba ngabehlise engazange atshengise ukuthi kanti kungani esithi kayehle kakwenziwe kulandelwe indlela ukuthi kuqalisa lapho kusiya lapha kusiya lapha kusiya lapha abantu inhlanyelo ingaba yimali engaka kathi engathi sinkwa bebethe bayakhweza ngomgqibelo yena lowo hulumende walile ngoba uthena ingqoloyi nguye okhupha imali yamanye amazwe yindaba engadinga indlela ezifananayo ancedise ukuthi inhlanyelo iye phansi ukukhuluma ngomlomo uphele ethi behlise kakusizi ngalutho ngobana vele izakhwela
kodwa kuyini elikubonayo khona ngapho abantu sebeqalisile yini ukuphendula emasimini
ye bakhona sibilanda abakhuluma abafuna ukuyaphendula ngilabo sibila asebengicela ngoba naloko ithalakita kwami okusebenzayo abathi ngibuye ngizobaphendulela besenzela ukuthi inqali sina bazasigcebaa bahlanyele kodwa babuye bathwale nzima kawakho amafutha angithi lakhona apha emagalajini labathelwa khona sokule mikhutshana ethize ukuthi umuntu abuye lesigubhu sakathi hayi ngifuna isigubhu esika ngoba nxa useyaphendula ngethalakithi i-hector eyodwa ifuna i-20 liters nxa ulama-hector amabili abo ufuna i-40 liters uzayithola ngabi njengoba le magalajini bezakwazi abantu baphakathi kwelide lembokodo kodwa ye bakhona silaba asebefuna ukuthi ngabe baphendula bamelele ukuseyula kwethu.